Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazo omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7. Namhlanje ngomvulo mhla ka 18 Mbimbitho 2019. Igama lami ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje, izulu elesikhukhula icyclone Idai selibulele abantu abedlula amathumi ayisishiyagalombili 82.
We've been crying since Saturday up to now. Things are not well here. We're just praying for their rescue. We don't know how, but we just think that they continue trying and do their best.
Sikhala nsuku zonke. Siqalise ukukhala ngomgqibelo. Lokhu sikhala kuze kube namuhla. Akuhambi kahle la.
Namhla sixoxa lo nkosazana Silibaziso Sibanda othengisa amatamatisi lokunye okujeneyo.
Ngiyathengisa amatamatisi. Kumanje ngodila amatamatisi lapho ngode kobulawayo ngathengisa nje khonapha esitezi.
Abantu bethula abakucabangayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Uhlupho olukhulu engilubhekileyo mina lusekhaya. Mina ngizalwa eFlabosi, indlala lonyaka kunzima kakhulu.
Lingakhuthwa umculo kaCarmen odabuka kontutu ziyathunga.
Ngiyintombazana eyazalelwa kobulawayo, kontutu ziyathunga. Ngizalelwe emulini yabahlabeleli, ngakho ngingumhlabeleli lami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obekwele United Arab Emirates ukhangelelwe ukuthi uzaphenduka kwele Zimbabwe namuhla ukwenzela ukuthi ancedisane labanye abazama ukuhlenga abantu abadilizelwe imizi yabo labacatshele izulu elikhulu lesikhukhula elibizwa ngokuthi yi-cyclone Idai esibulele abantu abangamachumi ayisitshiyangalombili lambili 82 elizweni leZimbabwe. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzalungisa okwehlele abantu eManicaland lezinye indawo kulandela ukuna kwezulu elikhulu okumangalisayo elibulele njalo abantu abedlula amathumi ayisithupha kwele Mozambique. UMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzancedisa imuli ezehlelwe yingozi le. Kodwa kulabantu abaningi abachothoza akwenzileyo abathi uthethe isikhathi eside ekwele United Arab Emirates kulabantu ababhubhileyo labathule nzima eManicaland. Kusenjalo umnumzana July Moyo umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthwalwa kwempahla lokunye okujiyeneyo uthi kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu ababulewe lizululeli. Kukhanya engani kulabantu abangamakhulu amabili okungaziwa ukuthi bangaphi owamanje. Bayakhala kakhulu abazali abalabantwana abasesikolo eSt Charles Luwanga School eManicaland lapho okubhubhe khona umntwana oyedwa lokade ekhangele ezomvikela. Abantwana laba sebelamalanga phose amathathu bekhangelane lezidumbu. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezimibiko luthi kukhangelelwe ukuthi abantwana laba bazathwalwa namuhla zindizamtshina ze-Air Force of Zimbabwe bahanjiswe eMutare. Kulembiko eminye ethi abantwana laba sebethwelwe zindizamtshina zabatshiya kwenye indawo eduzani lalapho abakhona. Kubikwa ukuthi bekunzima kakhulu ukuhlenga abantwana laba ngenxa yezulu elinengi elibhidlize indawo zokuchapha imifula lemigwaqo emikhulu eminengi. Bekulomoya njalo obungalahla phansi indizamtshina lezi. Sixoxe lonkosikazi Esther Jarumbira, umzali womntwana osesikolo lesi othi sebelensuku ezimbalwa bekhala okungapheliyo.
I'm one of the parents. We have got a kid at St. Charles Luanga School. Where kids are still stuck there.
Ngingomunye wabazali abalabantwana esikolo seSt Charles Luanga. Bayazama ukubahlenga abantwana kodwa umkhathi mubi kakhulu ngoba kulezulu eliningi okumangalisayo. Ibutho lizamile ukubahlenga kodwa inkinga yokuthi kubhidlike amabholoho emigwaqweni. Ngakho ke ibutho kalisenelisi ukuthi liyefika esikolo lesi.
There are two boys which are already gone, and the one guard. There was a landslide there, so they were trapped by the mud.
Bakona ababhubhileyo esikolo lesi. Abantwana bakhangelane lezidumbu lezi. Kulodaka oludulike entabeni lwagcwala isikolo sonke lwabulala abanye. Besikhuluma lombalisi esikolo lesi othi bayesaba ukuthi lingana kakhulu izulu kuzagcwala olunye udaka lubulale abantwana abanengi.
We've been crying since Saturday up to now. Things are not well here. We're just praying for their rescue. We don't know how, but we just praying that they continue trying and do their best.
Sikhala nsuku zonke. Siqalise ukukhala ngomgqibelo. Lokho sikhala kuze kube namuhla. Akuhambi kahle la. Sikhalela ukuthi bahlenge abantwana bethu. Asikwazi ukuthi baza kwenza njani, kodwa sifisa ukuthi bazame ngamandla wonke ukuthi bahlenge abantwana bethu.
My message is to the government. Please, can you keep on trying to rescue our children? They've been stuck for 3 days with dead bodies. We are so, I don't know. But I just want to say, please, can you continue and put more effort to try and rescue them?
Siyacela kuhulumende ukuthi ahlenge abantwana bethu. Sebelamalanga bebhekane lezidumbu.
The teachers, they were saying now they don't have food, but for the past 2 days they did.
Ababalisi bathi okwamanje kabasela kudla. Akula ndlela ukuthi singabathumezela ukudla. Ngoba imigwaqo ikhukhulwe lizulu.
There's no way that the food can go because there's no road, there's no anything.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebeqoqe inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika yokuncedisa abantu ababhekane lezulu lesikhukhula ucyclone Idai. Baphanda imali ebulenjini be-internet enkundleni ye-GoFundMe. Sixoxe lomnumzana Thabang Nare odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika othi kuyanceda kakhulu okwenziwa ngabantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni achiyeneyo.
Siyabonga ukuthi izizalwane zeZimbabwe kumagumbi amane wonke omhlaba seziqalisile ukuhlanganisa izimali ukuthi zithunyezwe ikakhulu nge-GoFundMe nangendlela ezichiyeneyo zithunyezwe imali lezi ekhaya ukuthi kuncediswe izihlobo zakithi zeManicaland, Botshimanimane Tshipinge lapho esizwe kuthiwa kube lamanzi akhukhula izindlu zabantu. So siyakuncoma ngalokho, siyakukhuthaza njalo ukuthi abantu besebenzelane ndawonye ukuthi kutholakale usizo masinyane kulezo muli.
Siyabona ke khonoku kusebenzisa i-GoFundMe sibili kuyanceda nxa abantu bedinga imali. Kodwa ke kukhanya kulama GoFundMe angani maningi bijana. Kwenziwa kwini kungani maningi?
Kwasinsikhathi abantu kabathembani okwenza ukuthi abantu abangabe besendaweni ethile kakhulu singathi abantu abanye base-America nxa beseduze besebenza ndawonye bese-Dallas nxa behlala bendawonye kakhulu Indiana bagcwele abantu basekhaya khona bakuthole kulula ukuthi besebenze labantu ababaziyo. Indaba zemali indaba ezilokwethembana okuyabe kufunakala ukuthi unike imali umuntu okwaziyo ukuthi uzayifikisa lapho kumele iyefika khona. Ngalokho-ke siyakhuthaza bonke abantu asebengene kulokhu ukuthi kudingwe uncedo labantu ukuthi bebe ngabantu abathembekalayo.
Ye, siyabona sibili kulabanye abasebekhuluma ukuthi imali le ingadliwa. Ukuthi kambe kumele benzeni ukuze ingadliwa ngabanye abantu?
Sizahlala sisebenza sindawonye njengoba siyizihlobo, njengoba siyizalwane zeZimbabwe. Kusamele sifundisane ukuthi nxa imali iqoqwa iqoqelwa umsebenzi othile isetshenziswe kuwona lowo msebenzi. Sibonile kulenhlanganiso ezikhona ezinika ama-receipt tshengise sibili ukuthi hayi ukudla kufikile, ingubo zifikile, lonke usizo okade lufanele lufike lufikile lapho okade kumele lufike khona. Esikhathini esobunzima esikuso ayisizo sikhathi sokuthi sibe silokhe sisola. Ngeqiniso kumele sinanzelele ukuthi asinike abantu abazayiphambula leyo mali. Kodwa okuqakathekileyo ngalesi sikhathi ukuthi asibamba neni sonke sisebenzelane ndawonye ukuthi usizo luyefika ekhaya.
Kodwa luzafika yini usizo lolu?
Ye, sesike sakhuluma labanye abasekhaya sokulesikhathi kwake bayancedisa abantu ngesikhathi lapho amanzi idamu lidubuka emaswingo, bancedisa abantu ebunzimeni obuka-August 1 lalapha ngo-January 14. Abantu ababezihambela bengawonanga lutho bathola sebephakathi kwengxabangxoza. Mina kule nhlanganiso engizaziyo sibili ezisebenza senelisa ukuthi usizo luyefika ekhaya.
Kule nhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela e-United Nations ezizama ukunceda abantu abafika 10,000 ababhekane lomona owenziwe lizulu elibangwe yi-cyclone Idai. Kuleziphepheli ezifika phose amakhulu amathathu 300 ebezihlala eTongogara refugee camp eManicaland esizisuswe kuleyo ndawo ngenxa yezulu leli. Iziphepheli lezi zivela emazweni agoqela eleDemocratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia, Eritrea lamanye.
Nanko kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba lechroniki libika ukuthi sokulemali efika izigidi ezingama-33 ethengwe lethengiswe emkambo wemali selokho kwethulwa uhlobo lwemali RTGS dollar. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele iphephandaba le-Herald ukuthi uhambo lwakhe kwele United Arab Emirates kumvule amehlo ngoba abantu belizwe lelo baguqula inkangala yaba yindawo enhle okumangalisayo. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze libhidlizwe lukhetho oluzayo. Le yi-Studio 7 lisizwa sisakaza sivela lapha e-America, e-Voice of America. Okwamanje-ke soke isikhathi senu sicela ukuthi lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilunga ukuthi yi-audio ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe okunye okwethulwe ngabantu namhlanje.
Msakazi omuhle, mina nginguhloniphani Nkomo igama, ngise-South Africa. Msakazi, msakazi, uhlupho olukhulu engilubhekileyo mina lusekhaya. Mina ngizalwa eFlabosi, indlala lonyaka kunzima kakhulu. Siyacela nje nama-NGOs lawo ukubana ngabe ayasiza ngokudla. Kakhulu nje inkinga engibheke kakhulu ekhaya yindlala. Kube sekusiba nohlupho ke kakhulu ekuthenini kunabantu abathi njengeyabe bandle libusayo ukuthi noma lokho kudla kungaba kungokwama-NGOs ukuthi kufanele bonke abantu bakuthole, kodwa basuka bona bekuthathe kube sekungazani ukudla okunikezwe ilibandla labo. Yikho lapho okunenkinga khona, kodwa ebesingakuthanda nje ukuthi ngakucela kakhulu ukuthi ama-NGOs ngabe ayasiza umphakathi wakithi. Indlala engibona izoba khona lo nyaka izoba nkulu kakhulu. Ngiyazibongela msakazi, nginguhloniphani Inkomo.
Bakithi eZimbabwe lapha siyakhala ngento le eyenzakalayo kathesi, le abayibiza ngokuthi le kumbe kuzamcolo kumbe kuyini okwenzakalayo le chimanimani, ukubana abantu baphelile bakithi. Ngesicela ukuthi aluba nxa kusenzakala abantu bonke nje sibambane ngemkhuleko, sikhulekele labo bantu asebelahlekelwe yimizi, abantu asebefele ezingozini, kanye lalabo abasezihlahleni ukubana aluba bengahlengwa. Besicela ukuthi uhulumende azame ngamandla ukubana abantu labo babonakale ukuthi bayakhitshwa bakithi. Sicela nje emkhuleko wonke nje umuntu oseZimbabwe la, besicela ukubana sihlanganyelene emkhulukweni, kungakhethile ukuthi ngowaliphi bandla kumbe ngowangaphi kumbe ngowangaphi, kodwa sonke sikhaleni kanye kanye. Sicela enkosini ukuthi abantu labo baphephe, lalabo abangabonakaliyo babonakale. Siyabonga.
Igama lakho ngu-Cassius Jesse Malambofu, ngwele South Africa Pretoria. Udubolo sibhekane lalo njengabantu abasuka esigabeni se-Midlands ngishaleni izindawo ezinezamathebeleland lapho kukhulunywa khona ulimi lwesintu. Indaba yamatitsha angaziyo ulimi lwesintu ulimi olukhulunywa kulezo sigaba lapho abakuthiwa ngabayisebenzela khona, leyo ndaba leyo isibulalela abantwana ngoba amatitsha lawo akukho into abayifundisa abantwana ngaphandle kokubalahla. So le ikhanya ngathi i-grand plan iyakudala i-ground part 2 le esibuya ngolunye unyawo iqonde ukuthi iphubhise ulimi lwakithi. Ezikole eziningi esesihlobela uhlanganisa kwesimana primary school lukhona lolodubo, amatisha afundise primary ulimi lwesintu, ulimi lwesiNdebele abalwazi. So kuba yiproblem enkulu ebantwaneni abancane abaqalayo kwesikolo, bayehlala noteacher okhuluma ulimi abangalwaziyo, laye akhulume ulimi afundise abantwana abakhuluma ulimi angalwaziyo. So kubangela uhlupho olukhulu. Uhulumende angazi ukuthi leyo nto uyenzelani, njalo yinto ebonakala ukuthi yenziwa ngamabomu ukuqonda ukuthi kubulawe ulimi lwakithi. So fanele abantu baphakame bayale leyo nto leyo, kungangcono sibili ma kumoshakala kumoshakala ukuthi sivumele into enjengaleyo yenzakala. Bahambe abantu ma ulimi bengalwazi abangafundisi leyo ndawo, ngoba lezo le nto yenzakala ezikolo zemadepelenti ayikho emashonaleni. Ungaya emashonaleni uzothola ukuthi amatitsha afundisa khona ngale ngabantu bantwana bakhona ngale ngabantu abazilula khona ngale. So thina senzelwaya kwenzelwana into enjengaleyo, ayiphele leyo nto leyo. Uhulumende lo kumele ayistophe le nto lingaphinde yenzakale futhi.
Ye laba ke ngabalandeli beStudio 7 nabasithumezela imilayezo lechineyo. Sicela ukuthi lisithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Le yiStudio 7 esakaza iphuma ngapha eVoice of America eWashington. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izihlobo labangane bakhangelelwe ukuthi bazathola izidumbu zalabo abadutshulwa endlini yokukhonzela ukholo lwesiMuslim kwele-New Zealand. Bazathola izidumbu lezi kancane kancane kuze kuyefika ngolwesithathu. Lokhu abantu bedidibele ngesehlakalo lesi. Umuntu owabadubulayo uzonda abantu bokuza. Abantu abaningi namhla bananze usuku lwe-St. Patrick's Day edolobheni le-Boston kwele-Melika. Lolu lusuku lokunanza okwenziwa ngu-St. Patrick owazalelwa kwele-Bhilithani wathunjwa ngabekwele-Ireland abamenza isigqili kodwa bagcina ebaguqula besiba ngamaKristu.
Into enhle ngedemokrasi ukuthi wonke
baningi kakhulu-ke abantu asebengene kukhetho lokudinga umongameli wakwele-Melika oluza kwenziwa umnyaka ka-2020. Omunye wabafisa ukungena kukhetho lolu uMnumzana Beto Oroke odabuka khona ngale e-El Paso khonapha-ke kwele-Melika. Kambe uzancintisana njani labanye abagoqela uMnumzana Cory Booker, unkosikazi Elizabeth Warren labanye? Ukuze sizwe ngodaba lolu isixoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Into enhle ngedemokrasi ukuthi wonke omunye lomunye ulelungelo lokungena emkhankasweni, akhankase ngendlela yakhe afuna ukukhankasa ngayo, akutshela abantu yikho kuzakwenza ukuthi abantu bamvotele nxa kuhambelana labantu.
Ye, pho-ke nxa kungena la majaha asakhulayo anje, ubona ngazani kuyaphumani kumademokrasi?
Kulele likhona leli indlela eliseliphambanise ngazo izinto. Abantu baza kuthi esidiniwe amaxhengekela sithatha abatsha sibona ukuthi bazasilethelana.
Kodwa nxa sikhangeleke kumademokrati kulabantu abanjengomnumzana Joe Biden, kube sekusiba nje labanye abathize abangani labo sibili hayi bayabona ezombusazwe. Kambe ujaha lo osanda kungena orekhe angabanqoba yini?
I-politics ayinamsebenzi lokuthi ule-experience engakanani, ngoba ngiyaphinda futhi ngibuyele kumuntu lo khona kathesi laye wayengela not even experience, at least lo ngcono ngenxa yokuthi uyakwazi ukuya waba ngu-congressman, waba esuka edrobheni lakhe lapho avela khona waze wazefika waba ku-state. Okuqakathekileyo lapho i-messaging. izinto ozikhulumayo ziyezwakala yini ebantwini. Abantu bayakuthanda, bakuthakazelela ukukhuluma. Ungaze ube nguBiden, ube nguSanders, ube ngubani. Okuqakathekileyo ukuthi izinto ozikhulumayo yizo zikudonsela abantu eduzane ukuthi bakuvotele. Amboni ukuthi elizwe lenjenge-America i-AG ingaba lihlupho kangako. Because I think Obama, labanye abantu abanjengaboClinton ababusa beyanga, they've already set ilokhu zeni stage for other young ukuthi babuse.
Ye, maska ngene sibili obona ngazani ukhuluma wena obona ngani abantu bakuthakazelela nguphi?
Kusese khatshana, kusese nzima ukuthi uzwisise ukuthi abantu bakhulumani. Mina vele kuqala ngaminyaka lwana uSanders azeluze ngangokaSanders, lalamhlanje okunyime loSanders. Kuzaba ngokuya ngokuthi uSanders ukhulumani osekutshintshile kumbe bakhona yini abanye abazangitshela izinto ezingcono kuloSanders. Because lapho kumele sikukhangele okunye ukuthi ngenxa kababa lo khona lo character at this time is going to matter. And uzaba ukuthi uzukuphumelela kuzaba ngumuntu lwana ongela ama-scandals because udile ukhompyutha lo muntu ovela kuma-Republicans ohonqolozelwe yizinto zonke nje ezimbi.
Kodwa ubona ngazani omunye wabo khonapho engamisana lo mnumzana uTrump nxa sokubuya kukhetha?
Bakhona abangamisana laye kakhulu. Umfana yena lo ongenileyo lo, mina ngibona ngani nguye umuntu phakathi kwabantu abakhona konke labo ongamisana noTrump ngenxa ukuthi kalanqawa ibelethe ayisabi ukuthi uTrump uzayishuthu like phelegcekeni.
Kodwa nxa sesikhangeleke ezombusazwe khona kokuthiwa idemokhrasi kungazani kuyasebenza sibili emabandleni anje ukuthi abantu abaningi bangena khonapho bekhethe into ezinjalo? Kunjalo yini?
Idemokhrasi isebenza umuntu ngaphi? Idemokhrasi ye-America iyasebenza e-America ebantwini bayo. Ngeke uyithathele idemokhrasi esebenza e-America iyasebenza kwezinye indawo. And enye into esimele siyinanzelele futhi ukuthi abantu beze bebaningi kangako yikuthi i-America kufana nokuthi i-America kwi-Africa njengabe kuthiwa yi-50 countries, ama-state la. So omunye lo munye abanye labanye abavela kuma-state abona la ngu-50, they want to be represented. Bafuna la ukuthumela umuntu wabo, yikho kusiba labantu abaningi kangako. Ngabe ilizwe langifana lincane kumbe isithi Montana kuyilizwe, why would you have all these people competing? I-Montana yabibathethenga. Bakhompyutha bebaningi ngenxa yokuthi abantu bangifana bavele ilizwe langifana lelikhulu kakhulu.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseSeattle eWashington. Ye, singakayi kwezomculo sike sibone ukuthi abantu bathini lapha kuFacebook lakuWhatsapp endaweni ezinjalo. U-Edwin Pepe uthi, baba Dube livo kanjani? Ngiyaphila kakhulu-ke baba Edwin. Kuzobuya-ke lo Msunduzwa Ndlovu uthi baba Dube unjani? Polite kwakuba maphosa laye uthi ngikhona, siyalibona so lonke lapho elikhona. Ulewis la uthi, kambe kumbani ongadla imali yabantu laba abangazani babe befake ku-disaster ekhona? Okwamanje sike sishaye zomculo.
Maye babo, maye babo, maye, 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 ngiyesa babo.
Salibonani lonke bathandekayo. Igama lami nguCarmen Nelly Warari. Ngiyintombazana eyazalelwa koBulawayo, kuNtuthuzi yathunqa. Ngizalelwe emulini yabahlabeleli, ngakho ngingumhlabeleli lami. Ngichaya imbira, ngiyenza lokugida, le percussion instruments ngiyazichaya. Ngisebenzela abahlabeleli abaningi kakhulu abadumileyo eZimbabwe abagoqela uSincube, Andy Brown the late, uAdam Chiso the late, baningi sibile sengisebenzela. Degree in music from Midland State University. Lapho engahlangana khona labanye bami esikolo khonapho sase siqalisa iqembu lethu elithiwa yi-African Destiny. African Destiny ke ngaba ngo lead singer njalo ngi chaya imbira zangkhona zona lezi sasesi siyangena ke kuma competitions e music crossroads as African Destiny lapho sawina khona and then sasesi siya ku tour e Sweden ngo 2010 khathesi ke ngizimele ngedwa njengo Carmen ngile debut album yami engayi release ngo 2017 ngo December ibizwa ngokuthi I call to you. Ngingumbalisi njalo we music ngise Mauritius ngifundisa abantwana abaqalisa kuminyaka emithathu kusiya ku grade 6. Sibafundisa imusic ukuhlabelela ukuchaya ama instruments le music theory. Sengingumbalisi we music for at least 12 years. Ngiyathakazelela kakhulu ngiyajabula ukufundisa abantwana imusic. Babo yingoma ebuhlungu yingoma ekhuluma ukuthi hey bakithi kanti sokwenzakalani asikeni sikhangele ukuthi umhlaba usuze wabamubi kangaka ngendaba zabantu abampofu abantu abadubekayo into ze corruption abantu bayadlwengulana bayabulalana so yingoma ethi bakithi ngiyesaba into ezenzakalayo emhlabeni.
Maye babo, maye babo, maye, 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 ngiyesaba bo. Maye babo, maye babo, maye, 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 ngiyesaba bo.
Maye babo, maye babo, maye, 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 ngiyesaba
bo.
Maye babo.
Lapha siyayizwa ke ntombi njalo uCarmen ohlabela ke ukhona ngale ke eMauritius lapha afundisa khona. Lamhlanje ke kukhanya ngazana uhlelo lwethu solufike emaphethelweni. Singake hlukane nothi sikhangele ebezigokhela namhlanje. Izulu lesikhukhula iCyclone Idai selibulele abantu abedlula amathumi ayisitshiyangalombili 82 kwele Zimbabwe. Unkosazana Silibaziso Sibanda odabuka eStezi esabelweni seMatabeleland South uthi kunzima ukuphila ngokuthengisa amatamatisi lokunye okutshiyeneyo. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje asihlanganeni ntambama ngo-7:30 isitshaya khona uhlelo lwesiNdebele oluvalisayo ngukipstube.